Indabeni zethu lamhlanje ngokwenkwezi 9, 2018 lizivalelwa ngu-Praxedes Jeremiah. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Nelson Jamisa osekwethekeleleni eNgilandi liqula lakhe lomanyano we-MDC Alliance eligoqela uMnumzana David Coulthard lokhu ebehlangana lenkokheli yalolo lizwe labosomabhizimusi. Umsakazi obelodumo esebenzela umsakazi we-ZBC uLawrence Mbarashe owayesaziwa njalo ngelinye igama lakhe lemidlalo yokulingisa yamadrama ngokuthi uBhonzo obhubhe ngomgqibelo odlileyo obekwe namhlanje ebuthanele eliningi lalabo asebenza labo i-ZBC. Izakhamizi zeGwanda zikhuthaza uhulumende ukuba nangenele edabeni labo sobabhizimusi uWhitney Otshivayo owehluleke ukusukumisa umsebenzi wokuletha amandla kagesi awelanga awesola eGwanda owaphiwa inkampani yakhe ye-Intratech. Likhanya lisanda inani lasebecabanga ukungena kwezombusazwe lisiyancintisa ezikhundleni zobukhokheli bevela phandle kwelizwe asebe leminyaka leminyaka basuka elizweni. Kuyini okungabe kubangela ukuthi bathathe leli nyathelo? Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleToronto FC elingene esigabeni se-Southern Region ku-Division 1 Soccer League lapho elihlezi emsileni engalaneni yemiklomelo lithi isikhathi sisesekhona sokuthi lizithuthukise lisuke esibangeni eliyiso. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo ole-Diaspora Forum sixoxa ngokwethekelela ukwenza iqola le-MDC Alliance likhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa kwele-Bhilithani ukuthi limihlangano itshoni abayenza le nkokheli yalelo lizwe. Thumelani imilayezo leyenu ku-WhatsApp unombolo yethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7, 7:30 ntambama, kumagagasi athi 909 AM, 4930-6040, laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.